sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingale vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 20 lwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa asexwayise uZulu ukuthi aqhubeke landela iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngoba sekubotshwe abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 224,037 abephule lezi ziqondiso.
Kulabo asebehlaselwe ngumkhuhlane, into yokuqala ngokuthi bahlale endlini ukwenzela ukuthi benganiki abanye umkhuhlane lo.
Ibandla le-MDC Alliance lithi sokusobala ukuthi ibandla le-MDCT lisebenzelana lebandla elibusayo kulandela amazwi esikhulumeli seZANU-PF awukuthi ibandla leZANU-PF linanza i-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe kuphela.
Abanye bathi okulempondo akufakwe sakeni, ungazi ukufake impondo sizathutha. Nanko ke namhla masabe Zulu
kwezokulima sixoxa lengcwethi umnumzana Mandla Nkomo owethulela abalimi amacebo.
Into esengike ngayibona isebenza ukuthi zikhona vele inhlanyelo zomdabu abantu abalazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Amapholisa asexwayise uZulu ukuthi aqhubeke landela iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngoba sokubotshwe abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 224,037 abephule lezi ziqondiso. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi wethule lumbiko izolo ntambama lapho agcizelele ukuthi abantu kufanele bekhumbule ukuthi babuyele ezindlini masinyane nxa i-curfew ingakedluli. Uthi abazatholakala bezivalele bethengisa utshwala ngemva kwalesi sikhathi bazabotshwa. Ngakwelinye icele ugatsha lwezempilakahle lithi umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abane izolo bonke bengabakobulawayo. Lolu gatsha luthi sokulabanye njalo abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 asebehlaselwe ligciwane le-coronavirus. Lokhu kutsho ukuthi inani labantu asebele gciwane leli elizweni selifika kunkulungwane phose ezilichumi 9,046 njalo selabulala abantu abangamakhulu amabili 265. Unyathi uthi abachayela amakhombi abazatholakala besebenza bazawathathelwa labanini bawo bajeziswe. Kusenjalo ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Rogers Magigo uchasisa ngendlela yokuzivikela kuleli gcikwane kanye lokuthi labo abacabangela ukuthi bengaba belalo.
Into yokuqala nxa umuntu engena esibhedlela uyakhangelwa i-temperature, wenziwa okuthiwa ngama-vitals, vital check. Nxa sikhuluma ngama-vitals sikhuluma nge-temperature, BP, pulse. Okuqakatheke kakhulu kulokhu ku-coronavirus i-temperature. Ucheck ukuthi umzimba uyatshisa kumbe muhle. Isikhathi eziningi ukutshisa komzimba kungabe kuyi-indicator yokuthi ungabe uyabule infection, uyabule gcikwane elikubambileyo elingaba yi-coronavirus kumbe amanye amagcikwane. Ngakho nxa sokwenzakale njalo kuyabe sokumele ukuthi utestwe, uye ku-isolation, ama-results etholakale sibone ukuthi siyakuncedisa njani. Abantu ukuthi bengaya ngaphi, silezibhedlela zethu ezikhulu, Mpilo, UBH, zonke lezi ziyakwanisa ukuthi zikuncedise ukuthi uthathwe ama-samples ayelebhu ayethestwa njalo kwenza i-follow up uncediseke ibulapha kobulawayo. Nxa usesigodlweni esikhulu njalo eHarare, you can go to Shitungwiza Harare Hospital Parinyat uncediseke khona ngapho. Izindawo esikhuthaza abantu ukuthi bahambe kizo.
Sikhuluma nje kulabo ababe bengekho endaweni eziminyeneyo bezihlalele nje ezindlini zabo, kuyini abangakwenza ukuthi bengamemethekisi ukuthelelwana kwegcikwane le-COVID-19? Njalo labo asebezithola ingani balempawu zabo, kuyini abangakwenza ukuthi impawu lezi ziyehle ziye phansi besile.
Kulabo abazihlaleleyo nje endlini bengaminyani labanye bayenza kuhle bayasincedisa ukuthi singagcini siba le disaster ye-coronavirus. Kulabo asebehlaselwe umkhuhlane into yokuqala ngokuthi bahlale endlini ukwenzela ukuthi benganiki abanye umkhuhlane lo. Okwesibili ngokuthi ukuthi baziphathise bona kumpila kahle yabo akabazame ukudla ukudla okwakha umzimba ngama fruits ama vegetables lokhu kuhle impida iminingi lezithelo sibili eziningi abangazithola njalo bengaphathiswa bengahamba kubo dokotela bayakwazi ukuthi bathole imithi ukuze lapha amaphilisi lokunye uningi abo dokotela bangabasiza ngakho bona abantu bayesaba kakhulu umuntu yakuchayela ungcingo wathi ngizwa lokhu 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 kube esegcekeni nje ukuthi umuntu engabe elegcikwane coronavirus ungathi tester umuntu kafuni ukutester so nxa ukuthi abaningi nje basingafuni ukutester kangcono nxa sesibonile ukuthi sesibanjiwe sihlale ngekhaya njalo sidle ukudla kwakho umzimba lempida lokuthi sibone ukuthi singafikela njani udokotela bafike basincedise ngoba umkhuhlane lo usungasithatha nje silibele njalo kunyokubi ukuthi asikabi kwazi ukuthi wonke umuntu khathesi obanjwa icoronavirus 10 years from now uzabe njani ama long term consequences awe corona asikabi wazi ngakho ukuqhakathekile ukuthi ulatshwe at least ngakubamba 2 uzivikele ukuthi kubambe ngoba we might have a generation 10 years from now where everyone amaphaphu azabe sechayiwe umkhuhlane lo kumbe wonke umuntu wakho wabalayo sokuphuma ukuthi in the long run yenzisa lokho so ku right kuhle ukuthi ube treated ube tested in the best possible way by a health professional.
Bathathe manyathelo bani. Lo ngudokotela Regis Magigo, ingcwethi kwezempila kahle. Ubexoxa icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. MDC Alliance lithi kusobala ukuthi bandla le-MDCT lisebenza lebandla elibusayo kulandela amazwi esikhulumeli seZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa awukuthi bandla lakhe linanza i-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe kuphela hathi i-MDC kamnumzana Nelson Chamisa. UChinamasa utshele inkundla yobulembu yenewzimbabwe.com ukuthi lanxa bengasoze basebenze lebandla likamakhuphe kuhulumende bayalinanza ngoba umakhuphe wenza into ezihloniphekayo. Uthi ngeke bananze iMDC Alliance kaChamisa ngoba kulibandla labathengisi abalethela eZimbabwe izijeziso zenotho. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda.
UChinamasa sevumelana lathi thina abantu beMDC ama members eMDC ephinde evumelane losapho lweZimbabwe labo abasebenzela iDemocracy esithi Civic Society ephinde evumelane lamaloya lama teacher lamanesi ngingathi jikelele umuntu wonke ukuthi lokho esasilokho esikhala ngakho sisithi umakhuphe usetshenziswa izanu abantu besala namhla sokuphuma emhlophe abanye bathi okulempondo akufakwe sakeni ungazi ukufake impondo sizathutha nanko ke namhla masabe zulu sasihlala sisithi zobohla manyosi papha juba baza kucutha phambili sokwenze kwavela kuhle aku sela kuthandabuza engqondweni zabantu ukuthi ukhuphe lomondzura lokomichi lomdzuri labane bakhe abasebenzeli usapho lweZimbabwe basebenzela iZANU PF ukwenzela ukuthi ideclare iOne Party State bafele ezihlalweni bona ngapha behuquluza inotho yeZimbabwe. iqiniso elivezwe nguPatrick Chinamasa, uacting spokesperson weZANU-PF. Kambe silizabe lokhu liphikisana na ukuthi ukhuphe usebenzela abantu. Namhla sokuphuma emhlophe ukuthi uDr. Thokozani Khuphe usebenzela iZANU-PF.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Untungamili uphinde waxoxa njalo lomgcini sihlalo weMDCT ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo, yena othi kungamanga ukuthi bandla labo lidla ndawonye leZANU-PF.
Okokuqala, ngithanda ukwazisa umphakathi ukubana iMDCT ayilabo ubudlelwana leZANU-PF, ayisebenzisani leZANU-PF. iMDCT iku-opposition lombuso weZANU-PF. Having said that, okuqakathekileyo la kustatement sika Chinamasa ngesokuthi ma umuntu eku-opposition akumelanga ukuthi uku-opposa kwakho kubonakale kubhidliza isizwe. Uku-opposa kwakho kumele kubonakale kusakha isizwe. So uChinamasa ma ngikhangelisisa mina umbiko wakhe lo ngokuthi iMDCT ibonakala njengeparty engcono ekubeni ilesifiso sokubona ukuthuthuka kwesizwe, ukuphumelela kwesizwe, ukuthi ma uyikhangelisisa uyikompare leMDC Alliance uthola ukuthi iMDC Alliance ungathi inhloso yayo ukubona ilizwe libhidlika ukwenzela ukuthi ithathe umbuso. So I think umbono kaChinamasa awutsho ukuthi thina sisebenzisana legovernment. Awutsho nje ukuthi thina sifisela ukubona umphakathi weZimbabwe uphumelela. Ngokubona kwami, I think ukhulumela indaba zama-sanctions yezizo emalangeni adlulileyo, simone be serious ngokuzama ukucela i-America ukuthi ikhiphe lawo ma-sanctions. And lathi njenge-MDCT sathi sivumelana lakho lokho ngoba sisawubona umsebenzi wawo ama-sanctions.
Umnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo we-MDCT kwele Melika. Ibandla leZANU-PF lona lihleze lesithi ukudlephana phakathi kukaChamisa loMakhuphe ngokomndeni njalo lona alingeni kulolu daba. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi usomabhizimusi uGenius Jinimbi Kalungure osanda bhubha wathiya elobe iwill kodwa ingasayinwanga. Lokhu sokubangele ukuthi kuthuthe omunye ozithi ngumngane wakhe othi kumele aphiwe enye yenotho kaJinimbi. Iphephandaba lobulembu be-intanethi eleNewZimbabwe.com lithi umthethwandaba weMalawi usukhulule umprofita Shepherd Bushiri lomkakhe uMary kade sebebotshiwe khonale eMalawi bakhululwa. Ababili laba babikwa bekhululiwe ngoba belama-passport awezinga laphezulu athiwa ngama-diplomatic passports. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Bona nzani, bonani bantu bakithini, njani ngezindawo ngezindawo. Hayi, mina ngizobuhlungu kakhulu ngalabo mnangagwa laba. Azi laba abantu laba bafuna ukufaka isikolo straight. Bafuna ukungenisa esikolo abantu befunda ukuthi abantu baphathwa kanjani. Buka nje lo mkhuhlane usisebantwaneni besikolo. Ngendlela ukuthi abalaleli abanye abantu, abamameli inkulumo zabanye abantu. Ubona bazenzela ngobumpumputhe babo ngoba kabayazi lutho. Uthiwenza uyazini ngokuba i-minutes of health. Wafunda kusiphi isikole efundela u-minutes of health? Uyazini uthiwe ukuthatha umuntu impumputhe umuntu ongena sona i-certificate sika grade 7 umfaka ukuthi abheke impilo zabantu, uyazini ngempilo zabantu. Kuyibo futhi ababulala abantu, abantu bezana uPF lana, kuyibo abaqeda abantu. Ubona sengathi uthiwe nga enganakekela abantu, umnangagwa enganakekela abantu, kanti abantu babulwa ngubani? abantu abantu manje bavulwa indlala bakhona still baloka betshotsha imali bayifike endlini zawo instead ukuthi bethathele imali bathengele abantu ukudla beholisa abantu ah kodwa ishemu lento le kodwa abantu noba bengayivulela amehlo lento izisusa ubuhlungu bokanje abantwana besikolo manje sebeze baphathwa umkhuhlane akula nto ekhona akula manzi akula ma sanitizer akuna ma mask kutwa kule government igovernment yokusela uthatha uchiwenga ukuthi is a minister of health ngapha icommander yamasoja ngapha is a vice president hey akoti ilizwe lilana abantu a lela la yazi latholwa ngabanye abantu le ilizwe liliya
sarubonani sarubonani kustudio 7 mina igama lami u-Ado Shaba ngithanda ukukhuluma ngendaba ezeka ku-MGCT njengamanje u-Abednego Bebe ngumabona bulawo inyoka eluhlazana bafuna lakumbona ngoba ukhuluma iqiniso ngoba umela izimiso eziliqiniso balwisana laye ngabe kumbeni kwenzeka komunye umuntu ngamakhuphe ngabantu bakhala isililo sikanandi kodwa manje ngenxa yokuthi kwenzeka ku-Abednego Bebe and okuyinto ofanele ukuthi ngabantu bayibona ukuthi vele izanu PF lesandla ngoba izanu PF ayifuna ukubona umuntu ofuna ukuzimisela njalo ofuna ukuba yigenuine opposition party bafuna laba abayisikhothamathe zabo abafana labo Thokozani Khuphe la elenengi la labo Morgan Komishi labo Douglas Monzora wonke umuntu njengamanje akukho umthetho ukuthi bengathi Abednego Bebe bayambana ukukontesta i-presidential election kakonteste njengabo bonke abantu uma ekhethwa ngabantu umkhethiwe yi-democracy siyakhona kathi bona bafuna ukwenza njani angithi yikho ababekufuna ngiyamangala ngayithokozani Khuphe u-Abednego Bebe ngumuntu kade emelayo isikhathi sonke namhlanje sihamba labo komiji kabazi bayamtshintshela endleleni njengotshwala esiswini
balibonani Studio 7 mina elibambe uhlelo lanibalaleli be-Studio 7 siyacela lathi bakithi imilayezo yethu liyihambise sizwa abantu wani kuphela yibo abakhulumayo thi nethu imilayezo ayivula siyacela lathi ukuthi izwakale iphambi lezi zikhalazo lapho esikhala ngazo lathi singabazali besicelela isicelele umnankagwa abantu ukuthi leyo imali ofuna ukungcwaba ngayo izisebenzi zakhe kati kunani ukuthi eyiholise izisebenzi zayo beyidle bephila ngoba khathesi abantu abethu bahlezi phansi abafuni sinje singabazali kodwa imali yokubanika ukuthi ebaholise balayo kodwa yokubangcwaba ulayo kati kwenzakalani siyacela ukuthi yena le imali ofuna ukubangcwaba ngayo kholise yona abantu abethu behambe ezikolweni ngoba sinje abantu abethu abafundi bahleze ezikolweni ngapho sitshela ukuthi abantu abethu sitshela ukuthi abantu abethu bayabhala bazabe bebhalani lokho abazabe bekubhala siyacela bakithi lathi selizweni lapho ezimbabwe kubona siphathwe kuhle siphathwe njengabantu singaphathi njengenyamazana ngoba lokhu sokutshengisela ukuthi sokuyikusidelela aseyuhlonipha thina abantu sokuyikuzenzela nje kuphela but yona iyabe ivele ngaphi US dollar leyi 500 ukuthi bangcwabe esehluleka ukubane baholise yona angithi bathi bayayifuna babaholise yona i-$500 leyo ukuzingcwaba bazagwanisa ukuzingcwaba ngoba nxa yepheba ebaholisile bazavula amapholisa abo ngayo imali enaleyo iyabe inengi kakhulu babanike baholise ekuzingcwabeni bayagwanisa labo ukuthi bezingcwabele engathi yabangcwaba bengayidlanga babanike beyidle ukuzingcwaba bazazingcwaba labo akula muntu othe ngafehluleka ukungcwaba siyacela Stephen kubane baholise abantu abethu lathi beqalise ukufunda siyacela lisihambisele yona lowo mlayezo uhambe uwefika khona ngale kumnankakho sithi phambili ngawe TK phambili ngawe Makhuphe simalawe asikuthini oba ngaphi sihamba lawe bangaze bekuthethise bekuthini Ndlovukazi silawe Thokozani Khuphe bathi awona balandeli sigcwele phambili ngotshamisa bekhuluma amanga besizokuthatha amavoti kaThokozani uThokozani ulabantu singacabanga ukuthi kalabantu
ningabali njani balaleli beStudio 7 lani baphathi bohlelo ngibonga kakhulu 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 ngomsebenzi wenu oluyenzayo olokusiphaphakulela izindaba eziluhlonzi lazo ngeqiniso njalo lokusiphathisa lokusinika ugqozo lokuthi lathi sitsho okusithiphayo ngaphandle kwadiphi ngaphakathi kwezinhliziyo ngivumelana lo baba umdiweni ikhothame ngaphansi kwakho size ndunaye ndunaye esindebeleni hhawu libeka angazi ongezwayo nanjani hhayi liqiniso lelo ngqondo kathi vele khona kugejwa njani amangcwaba abantu ababulawa into yokugcina leyo ukugejwa ukugebha amangcwaba uhulumeni engazogijimela izinto zokugcina angiboni engiyena izanu ngokwayo ingakwenzwa khona ukuthi ugijimele kuyenza into yabo bona benkahleni hhayi angeke kuvume ukuba ngobuhlakaniphemi kwaba kusoze kusize ngalokhu akuqali ngokulungiswa udaba lokuthi wabulalayo ngubani emiswe phambi komthetho wendaba umuntu wonke ebhodla sinje ngaqala ukubona mina kwami ngaqala ukubona isidumbu somuntu ofileyo ngokhulu wami edutshuka phambi kwami leyo nto ayisoze inginike ukuthula phakathi kwenhliziyo yami ngokuyagebha amangcwaba kodwa ngokuthi lo owakwenzayo wathathwa umthetho wadlala indima kuzasinika kuzanginika ukuthula.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ege sikhangele esivela ngapha kwele Melika. Ukubalwa kakutsha kwamavoti esabelweni seGeorgia kuveze ukuba kulamavoti azinkulungwane ezedlula ezintathu, 3,000, angabalwanga ekuqaleni kokhetho. Kodwa iziphathamandla zokhetho ezibalisa ezebandla lama-Republicans ziphange zathi lokhu akusoze kuguqule impumela yokhetho ekhomba ukuba umnumzana Joe Biden wanqoba umongameli Donald Trump kukhetho lwesabelo lesi. Kodwa igqwetha likaTrump umnumzana Rudy Giuliani utshele intatheli izindaba ukuthi balabo obunye ubufakazi obukhomba ukuba uTrump wanqoba. Kodwa imthethwandaba embalwa isilahlele khatshana ubufakazi okuthiwa bukhona. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Ya, ukubala kwamavoti eGeorgia lazo zonke izindawo lapha kade kukhanya kulamanye amavoti angabalwanga. Kusitshengisa nje ukuthi njengoba kungumhaso omkhulu kangaka ukhetho lo, you know, into enkulu kakhulu, into yabanzi kakhulu. Kukhona ukuthi kungaba lokuphambaniseka lapha lalaphaya. Njengoba kulo ngitshile ukuthi into enkulu kakhulu isenzakala ilizwe lonke. Khuluma ngabantu abangafika 300 million. So ya, kukhona ukuthi kungaphambaniseka. Kodwa ke akutshintshi lutho nxa usikhangela ngobubanzi bakho.
Lona igcikwane ubona ungani lingaba limemethekiswa ikuthi abantu abasagqoke amamaski sebesondelelana yini, kumbe kukhona okunye obona kungakubangela ukuthi inani labantu abathola igcikwane leli likhwele lisiya phezulu?
Ya, angiboni ukuthi kukhona esingakufunda, kodwa nje kuyo yonke into eyenzakalayo abantu bayafunda. Xa selingasafundi njengabantu liyabe selingasayiphambili. So ngokunjalo ke indlela abasabala ngamavoti indawana zonke elizwe leMelika kuyathiyana, abanye lokhu besemuva, abanye lokhu besenza amaphepha, abanye sebesama amakhompyutha. So khonokho nje kuyathiyana, kuyatshengisa ukuthi you know, kodwa ke yona ngokwayo usiqoxe lasendaba, hayi kukhanya sibili, hhayi akutshintshi lutho kakhulu.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseOhio. Lamuhla sigqiba uhlelo lwethu lapho kade sixoxa ngamalungiselelo okulima lonyaka. Abalimi abaningi sebelimile lanxa bekhona abanye abalokhu bengakaqali. Umnumzana Mandla Nkomo utshele iStudio 7 ukuthi uxwayisa abalimi ukuthi kumele ngalesi sikhathi sebehlanyelile.
Isixwayiso mina engingasinikeza abantu ukuthi lanxa nje sivama ukuthi thina abalimisi sixwayisa abantu ukuthi basebenzise inhlanyelo yezidolo. Kodwa mina into esengike ngayibona isebenza ukuthi zikhona vele inhlanyelo zomdabu abantu abalazo, whether ngezomumbu kumbe ezamabele kumbe ezonyawuthi. Lezo zinhlanyelo general ezonyawuthi lamabele ezingangenelwa esitolo, mbona ngani kungasiza ukuthi abantu baqale ngazo, behlanyele zona, ngoba kufanele uhlanyele ngalokho olakho. Then nxa sithi siyananzelela ngendaba yomvundiso lakhona futhi kulezinye indawo lapho nje sesajwayele ukuthi hayi siyaphonguthululela ifertilizer, kodwa umvundiso omkhulu kakhulu ngumquba. Nxa kuliqiniso ukuthi kuqakathekile ukuthi abalimi balondoloze umhlabathi, and ukulondoloza umhlabathi kusho ukuthi kufakwe umquba, and sinanzelele lokuthi amahlanga avela kumnyaka ophelileyo nxa engadliwanga zinkomo lawo siyawekela emasimini ukwenzela ukuthi sinonise umhlabathi walapha abantu abazahlanyela khona. Ngibona ngani sisixwayise engasinikeza abantu.
Abezomkhathi bathi bona kukhanya lo umnyaka izulu liyaba liyenele. Uyavumelana lakho yini lokho nxa ukhangele wena umkhathi ukuthi unjani ngalesi sikhathi?
Umkhathi wakithi kwele Zimbabwe kumbe ngathi Southern Africa yonke, ukuba khona kwezulu kumbe uba khona kwesomiso bathi kubangelwa ngokwenzakala ku Pacific Ocean abakubiza bethi yi El Nino kumbe yi La Nina. Nxa kuzaba le El Nino thina siba le somiso kumbe i drought. So ke iminyaka lembili emithathu edlulileyo bekuyi El Nino, so yikho besiba le drought. Kodwa lonyaka bathi hayi babone kuyi La Nina etsho ukuthi kuzaba lezulu eliningi.
Ngokubona kwakho ngesiphi isikhathi esilungele ukuthi abantu baqale ukuhlanyela njengoba umkhathi ungasahambi ngendlela ejwayelekileyo?
Lami nxa ngithi ngiyakhangela lapho engithatha khona isilinganiso sezulu, ngithola ukuthi indawo last ngomnyaka ophelileyo ebelezulu elifika kuphela ku amakhulu amane amamillimeters kumbe 400 millimeters, lonyaka already indawo yakhona isiyedlule i-100 millimeters kumbe ikhulu lama millimeters ebubi lapha. So ke kuveza ukuthi ngempela izulu lonyaka lingaba linengi. So into engayitsho mina ukuthi izulu leli lakuqala belilihle ukuthi lithambise umhlabathi. Mina ngokwami into engayixwayisa abantu kakhulu kumango weMathebeleland ukuthi nxa bezahlanyela bangaqala ukukhangela ukuhlanyela from u15 November kusiya phambili, nxa umhlabathi usuthamba okweneleyo okwenzela ukuthi le nhlanyelo yabo ithole umhlaba osungani umumethaman aza kwenela ukuthi kumile, njalo ukuthi kusiyafika izulu elilandelayo into abazihlanyeleyo ziloke zinatha amanzi anjani asevele esemhlabathini. Kodwa isixwayiso sami ukuthi bakithi asifundeni ukuthi sibuyeleni ekuhlanyeleni into ezifana lendlubu, amabele, uphoko, even unyawuthi. Ngizinto eziza sisiza ngoba zona even kungaba lesomiso phakathi kwesizini.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa.
Sabe ser recorda, tawuni ingoma yako koni zapela I virus ingoma leyi kipe ngomya womusha ingoma leyi kuma ngesomiso uba balo mame kaba zwanani emakazini baya platelani abantwana
sigqibi uhlelo lolamhlanje kesikhangele inhloko zendaba. Amapolisa asixwayise uZulu ukuthi aqhubeke elandela iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngoba sekubotshwe abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili, 224,037, abephule lezi ziqondiso. Ibandla le-MDC Alliance lithi sokusobala ukuthi bandla le-MDCT lisebenza lebandla elibusayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela sonto elokuthula. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.